So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 28 kuLwezi 2017 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli zebutho zabuzisisa unkosikazi Grace Mugabe ukuthi wayesitshoni ngamazwi akhe ayechothoza ibutho. Silengxoxo lowaphathisa ngenkulumo ezabangela ukuthi uMongameli Mugabe asuke esihlalweni.
Njengabantu abalwela amalungelo oluntu, sibona ngani lokhu kusibisele emuva kakhulu uma sesikhangela impi yethu nge-corruption. Uma abantu behambisa imali ngaphandle kwamazwe okungekho emthethweni, kumele bebanjwe behanjiswe emajele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abafihla imali phandle kwelizwe bazaxolelwa bengayiletha kungakedluli inyanga ezimbili.
Bonani umsebenzi istepho status right ukuthinyathele right ngoba uzama ukuthi ekhathe in indlewu eziphathelane lokuholisa abantu abaqhatshwe ngamakhabini ngama-ministries amaningi.
Umongameli Mnangagwa uthi uzabumba idale lephalamende elincinyane kulalelo ebelikhona. Sonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Father Fidelis Mukonori ongomunye wabala lankunzi kunkulumo ezokuthi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe asuke esihlalweni uthi unkosikazi Grace Mugabe laye wayekhona kulezi nkulumo ebuzisiswa ngenkulumo yakhe. Ekhuluma le Studio 7, umfundisi Mukonori uthi inkokheli yebutho yacunulwa ngamazwi kankosikazi Mugabe. Wengezelele wathi wabuza unkosikazi Mugabe ukuthi impiko yokuthi abasekeli bakhe babefuna ukubulala umongameli Mnangagwa kodwa walandula limbiko. Ke sizwe amazwi kaMnumzana Mkonori.
She came in when she had to, but she was not the major focus. We were zeroing in on the commander in chief of the defense forces and the head of state and the government, and the first secretary of ZANU-PF, which was President Robert Mugabe. For us, that was the center focus. We didn't want to lose focus. First lady is the wife of the president. The first lady was the secretary for women affairs, and therefore that in my view, it was part and parcel of the responsibility of the president. So we didn't have to take that as a major issue.
Lawo ngamazwi kaFather Fidelis Mukonori, omunye wabalamlankunzi kunkulumo ezazikhona phakathi kukaMnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usethule umthetho oxwayisa izizwalane zeZimbabwe ezifihle imali phandle kwelizwe ukuthi ziphendukise phakathi kwenyanga ezintathu ezilandelayo kungelamibuzo ebuzwayo. Kodwa uthi abaza kwehluleka ukwenza lokhu bazabotshwa. Okunenga lolu daba sikuzweni kuntatheli izindaba yethu bathabile Masuku.
Embikweni awethule namhla uMongameli Mnangagwa uthe baningi abantu abafihle impahla lemali engena kuzigidi lezigidi phandle kwelizwe. Ngalokho uxwayise abantu laba ukuthi baphendukise imali phakathi kwenyanga ezintathu ezilandelayo kuqala mhla ka-1 Mpalakazi kusiya ekupheleni kukaNhlolanja. Abaza kwenza lokhu kabasoze babotshwe njalo kabasoze babuzwe ukuthi babevele beyikhipheleni imali elizweni. Kodwa abaza kwehluleka ukulandela lumlawo bazabotshwa bajeziswe kutsho uMnangagwa. Amazi akhe lawa amukelwe ngembono etshiyeneyo. Olwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu njalo ehlaziya ezombusazwe uMnumzana Efindlela Ncube uthi leli linyathelo elihle kakhulu elitshengisa ukuthi uMnangagwa ufuna ukwakha ilizwe.
I'm not sure if I'm going to alandelwanga wonke umthethesi ngendlela efanele.
Omunye njalo olwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole yena uthi abantu abafihle imali ngaphandle kwelizwe bayaziwa njalo uthi kumele bajeziswe.
Njengabantu abalwela amalungelo oluntu sibona ngani lokhu kusibisele emuva kakhulu uma sesikhangela impi yethu ngecorruption. Uma abantu behambisa imali ngaphandle kwamazwe okungekho emthethweni kumele bebanjwe behanjiswe emajele. Kanti ke njalo kungaba khona ukuthi lokho kwenzakalayo nje ikuhuga labo ababekwenzile, kungani nje kube i-trap ebakhona.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thokozani Nhlapho uthi leli nyathelo lihle kodwa akumelanga kube yindlela yokubamba kumbe ukujezisa amalunga ezanu-PF akucelele G40 lona ebelilwisana lelikamnangagwa ele team Lacoste lingafuni ukuthi umnangagwa abe ngumongameli welizwe.
Inyathelo lisethi ngukhulumende kamnumzana uMnangagwa yalamukela njengabantu bezimbabwe. Sabanga ukuthi izinto nje overdue adumele nje lo mgabe ayenze ukuze ukuza alondoloze umnotho. Kufisayo nje ukuthi abantu bonke abazehlile ukuthi baphendulise umnotho wonke ade bayo-finalize benelise ukuthi uMnangagwa abafake ejele engenamukhetha ngokubandlulula ukuthi laba ngobhororo bakhe kumbe izihlobo zakhe.
Umnumzana Bekezela Nyathi oyisakhamuzi sakobulawayo uthi leli linyathelo elihle. Ngenxa kokusungulwa kwama-bond notes ngo-2016, uZulu eZimbabwe ikakhulu abasebenza kuhulumende bebekhipha imali eZimbabwe besiyayifihla emabhanga angaphandle kwelizwe. Ele Zimbabwe libhekane lokusilela kwemali njalo uZulu utshona endwendweni zamabhanga lapho aphiwa khona ingcosana njengelanga. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Wokuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele lomqoqo wenhlelo kubandla leMDCT umnumzana Abednego Bebe.
Kuyatshengisa ukuthi uPresident omutsha ongenileyo i-element yezanu ayikaphelisisi kahle kahle kuye. Ngoba phela kufanele ukuthi nxa sikhuluma ngento engumthetho, ngento elicala, abantu ba sicakale ukuthi babotshwa ngumthetho okufana nayo. Into esiyinanzelele amasosha ethe engena athena afuna ukukhipha izigebenga izigelekeqe eziyizo eziyenga umgabe. Ubesitsho abantu abangama-ministers abanye sikhuluma othombo kunjenje basemajele ngendlela zokuthi babambe imali ngendlela engaqondanga. Sikhuluma nje baze banithwa lamabheyili. Khona abanxa uPresident ebazi ukuthi ngobani why kufanele ukuthi abanikeke isithuba lokuthi kababise imali bona benze icala njengabona abagijiswa namhlanje. Kuyatshengisa ukuthi into yakhe nxa engasayikhangelanga kuhle abantu sesiqalisa ukubona ukuthi kuvele okuphekwe yimbiza yezanu nxa kuyimboza kuzahlala kuyimboza. Ngoba ke angiboni ukuthi kulesizathu sokuthi athi abantu abayibise abanike leso sikhathi. Mhlawumbe ngaye nawenze njani ngawuhle wabafaka kumbenye isebeni wabafaka kugazethi wabathi ukuthi ubani kule mali engaka, ubani kule mali engaka. Ngoba nxa esengani kuthiwa khona ngumuntu odinga angakwaziyo angakatsho ukuthi kulobani ngaphi kwangikhona. Kuyakuhluphe ke umuntu nxa enguye engumongameli welizwe. Kuyakuthanda ukuthi ngako kukhulunywa ngabaphansi ukuthi kube njalo kulokuthi kukhulunywe nguye. Ngoba lapha phela sesiba lipholisa njalo aphinde abe ngu-prosecutor njalo aphinde abe ngumantshi.
Ukhona nxa ngile bhuku lebhanga South Africa ngilesigidi khonapho ngavula leli bhuku ngingedwa uhulumende weZimbabwe uzabakwazi njani ukuthi ngile mali engakho eSouth Africa? Uzafonela ibank yami eSouth Africa na imuphe ama details ami?
Mhlawumbe phela anti bayazana phela anti abona into ungabona ikhulunywa kuleyana ilevuli bentungayo kutho ukuthi zimbila zantabane. Kulokwazana ukuthi wena ngenxa yokuthi nguwe ke ongemva kwe-steering ngithi kumbe mhlawumbe nguwotshayela imota manje. Nxa ungotshayela imota wonke umuntu wenza intando yakho ofunayo. Kodwa ke okusalayo ukuthi lawe wangikhona mhlawumbe uyakukwazi ngoba into leyi hlezi liyenza lonke. So uyakwazi ukuthi ubani wenze lokhu, ubani wenze lokhu, kodwa mnokwakade silancina ngikwenzile akulamthetho ozambopho ngokumthetho sokuyini kathesi.
Lo umnumzana Abednego Bebe umqoqi wenhlelo kubandla le-MDCT obekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo.
Zin linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi ati 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of promise, overflowing milk and honey.
Umongameli Mnangagwa uthi uzabumba idale labaphathintambo elincane kulalelo ebelikhona. Umnangagwa uveze lokhu ngemva komhlangano awenze labomabhalani bengatsha zikahulumende lamuhla eHarare. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni owenzelwe emahofisini akhe eMunu Mutapa, uMnangagwa uthembisa ukuba akekho ozoxotsha umsebenzi ngaphandle kwalabo asebefikise iminyaka yokuyaphumula impentsheni. UMnangagwa uthi labo abalengatsha ezizadilizwa bazosiwa kwezinye ukuyaqhuba umsebenzi ngaphansi kwe-public service. Kesizwe imbono kaMnumzana Bekezela Gumbo obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso ebona ngombuso okhululekileyo eZimbabwe Democracy Institute ophethe njalo uhlangothi lwezokucubungula enhlanganisweni inye.
Mina njenge-civic society nama-thinkers sokulesikhathi siloku sikhala ngendaba yama-cabinet ministries amaningi aqeda imali. So ngokubona kwami ngibonani kusenze u-step status right, uthethe inyathelo right ngoba uzama ukuthi ekhathe in indlewo eziphathelane lokuholisa abantu abaqhathwe ngama-cabinet ngama-ministries amaningi. Kodwa ngibonani ngezindlela kuzabangela kuzabangela amanye ama-divisions ephathini yakhe ngenxa yokuthi kula bantu abaningi abakhangeleli ukudla eku-appointweni kwama-ministries akanjelayo and kuzayenza abantu abaningi beswele imisebenzi khonalokho.
UGumbo uthi kusobala ukuba abanye bazolahlekelwa yisinkwa ngoba bekhona abazophelelwa imisebenzi nxa umongameli Mnangagwa ezimisele sibili ukulungisisa isimo sengatsha zikahulumende.
Lanxa abaphezulu amaphemisi kangasoze isixotshe umsebenzi, abaphansi bazaxotshwa ngoba iministri iyabudisolve bazaxotshwa. Lanxa ekhombayini ama-ministries uzabe labanye abazaxotshwa umsebenzi ngoba uyabe sisenza ini ngoba nxa engasaxotshanga abantu umsebenzi asisakuboni ukuthi ukukhatha konkhona ama-expenses ikuphi despite ukukhatha ama-expenses ama-ministry kuphela. Linyathelo elihle sibili kodwa linyathelo eliyingozi kakhulu. Bakhona abazalahlekelwa yisinkwa nje lawo bantu bazalahlekelwa yisinkwa beqalisa ukujoyina ukubambana izandla nabantu aba-opposa upresident.
Umongameli Mnangagwa utshele abonobhala laba ukuba sesiphelile isikhathi sokudlala ngomsebenzi lokuba yimigoqo kokumele kwenziwe obekubangela ukuphuza kokwenziwa kwemisebenzi obekuyamele yenziwe. Mnangagwa wengezelele esithi izisebenzi zikahulumende zilehlandla elikhulu okumele zilidlale ekugcwaliseni okukhangelelwe nguZulu ikakhulu ukuthuthukisa inotho yelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namuhla sifuna ukuzwa imbono yenu njengabasakhulayo ukuthi kuyini elifuna kulungisiswe ngohulumende kaMnumzana Emmerson Mnangagwa okuza kwenza libe lela kusasa elihle. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama lilami uNtungamile Nkomo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Inhloko kahulumende yakwele Lebanon uMnumzana Saad Hariri uthi ubevakatshele kwele Saudi Arabia okulapho abike ngokuchiya kwakhe isikhundla esithi uthethe lelo nyathelo emzameni yokuletha ukuzinza emhlubulweni abakuwo. Umeli weMelika kumanyano wamazwe omhlaba United Nations ubike ukuba uhulumende wele South Sudan uphakathi komkhankaso wokuhlukumeza abamabandla aphikisayo esebenzisa ibutho uqiniso kubulawa abantu makhaza abangahlomanga. Abesifazana edolobheni leGwanda sebekhuthazwe ukuthi bengathandabuzi ukumangala emapholiseni nxa bethe bahlukuluzwa ngabesilisa. Inkuthazo le iza ngesikhathi umhlaba wonke jikelele unanza umkhankaso wamalanga alitshumi lasithupha wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama, i-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Uvusisizwe Mkhwananzi usipha lolu daba.
Omama abaningi babikwa befela ngaphakathi nxa bethe bahlukuluzwa ngomkabo ngoba besesaba ukulahlekelwa imendo. Lokhu kuvele embuthanweni wabomama obugqoqwe inhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe, WODAS, obugxile ekuhlukuluzweni kwabomama. Umqondisi we-WODAS unkosazana Juliet Kiwani uthi linhlanganiso iphathisa omama ababhekane lodlame emakhaya njalo ukhuthaze labo abahlukuluzwayo ukuthi ngesaba ukukhuluma.
Okunye sithi thina ilungele labomama lingaphihli izindaba bomama lingaveli ngaphakathi. Omama siyabancedisa ukuthi bakhulume kuzwakale. Babanga umsindo ukuthi ayinabathi yakuphela. Omama bangafela phakathi.
Unkosazana Sponkosi Mlotsha osebenzela inhlanganiso ebona ngokwelamisa imuli i-Family Planning Council of Zimbabwe uthi bayaxoxisana lalabo abahlukuluzwayo ukuze bathole ukuthula ezinhliziyweni zabo. Uthi kulezi nsuku njengabomama babhekane lokuhlukuluzwa ngendlela ezijeneyo ezigoqela ukuswela imali emabhanga.
Ludlwane olukuhlukuluzayo silokokutshayela izibhakela udlwane olungihlukuluzayo ngathi engqondweni kakhulu. Kube selusuka khona futhi le i-violence engathi ngathi yasitshaya sonke kulezi nsuku. I-economic violence kwezomnotho imali kayikho. Kube selusuka khona futhi le ngibona kuyomele ngidlule ngayo i-sexual abuse. Udlwane lwezemacansini lungenziwa umama kumbe lwenziwe ngubaba okanye.
Abezempilakahle bathi isibhedlela esikhulu seGwanda sesilezakhiwo zokwamukela abesifazana abahlukuluziweyo kumbe ababanjwa eganyavu. Uma mfundisi uthobekile Khesa weKingdom Life uthi bona njengebandla balendlela abalwisa ngayo udlame njalo uthi abantu kumele baphenduke ukuze kube lokuthula elizweni.
Silezi nkonzo ezimele omama, silezi nkonzo ezimele abantu abatsha. Mina ngingumisi Khesa ngithi zathini. Lami enkonzweni yabomama ngiyafundiswa ukuthi ngiphathe njani umkani. Ngezini lenkosi kukhona sakhuluma ngokuthi laphana umsisi Mlotsha amacansi yi-right yababa. Kuyabe kufundisiwe enkonzweni zamadoda lababa bayafundiswa umama akatshaywa ngempama. Konke lokhuyana thina njengemandla kuyasitophela i-violence emakhaya ethu. Imbuli ekhonzayo i-violence iba ncane ngoba wonke umuntu lokuzithiba ngokwesaba uNkulunkulu.
Abagcini bomthetho bona baxwayisa abesifazana abayabe bethe bahlukuluzwa ukuthi bengaze besabe uyamangala emapholiseni. Obona ngobudlelwano phakathi kwamapholisi eGwanda lezakhamizi umnumzana Tapiwa Spanda uthi kwesinye isikhathi ukuhlukuluzwa kwabesifazane ngodlame kugcina kubangela ukulahleka kwempilo xa kuthe kwayekelelwa. Kusukela mhlazi ngamathumi amabili lanhlanu kuLwezi kusiyafika mhlazi lithumi kumpalakazi mnyaka yonke la malanga abekelwe ukulwisana lodlame kwabesifazane. Indikimba yalonyaka ethi Leave No One Behind End Violence Against Women and Girls, okutsho ukuthi kungabi losalela emva aluqedwe udlame kubomama lakumantombazana. NginguVusisizwe Mkhwananzi wendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
lingakhuthwa yingxoxo mpikiswano ezizalethulela yona ngolwesine kusukela ngo-4:30 PM kuze kuyefika u-6:30 PM. Kumele kwenziweni ukuthi kududukiswe ilizwe leZimbabwe njengoba sokulo hulumende omutsha. Lalelani udaba lolu ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele, VOA Studio 7 ne-VOA Shona.
Amaphephandaba kahulumende abika ukuthi kulempawu zokuthi umnotho welizwe uyakhuphuka kulandela ukugcotshwa kukamnumzana Mnangagwa ukuthi abe ngumongameli welizwe. Amandla emali yama-bond notes abikwa yilokhu eqonga okungaqeda ukuthengiswa kwemali yakwamanye amazwe ezitaladini ngokungekho emthethweni. Amazwe aphetsheya agoqela elemelika leleBhilithani asethembise ukusebenzelana lohulumende omutsha ukuthuthukisa umnotho welizwe. Sixoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ukuze sizwe okwenzakalayo.
Wakathesi asibhoda ndibona baphakathi ezitolo lapha sibona kuthenga izinto nemabhenki lapha lamashiyalo bekhona. Akukaqonda akukakhanye ukuthi esibili ukuthi kule improvement esingayibalisa njengoba ingxenye abantu kade sebeqhubeka abantu bangathi bazazokuqalisa ukuhola njengoba ingamfela. Kuzabe sokukhanya ukuthi kuyaya kuba ngcono ini kuba lobubelo ngazi kala ama-fuel anelisikhuluma ngawo. I-price yakhona ifanana asikaboni lutho olutshintshayo kodwa-ke ingxenye iy'thuso zabantu ukuthi aluba ngako yajintsha abantu impilo engathi bangconywane.
Labana abathengisa imali ezitaladeni labo lokho bekhona?
Ye, abathengisa imali ezitaladeni balokho bekhona kala ukugcwala nje izitarada zonke. Kathesi ungathi hhayi malitshwana ngazi bebabotshwa bebabaleka. Angilaqiniso kodwa iqiniso inamba zabo zehlile kodwa bakhona.
Indwendwe emabhanga ke?
Indwendwe emabhanga zilokhu zikhona. Kuthi ungazinanzela apha ezinto lapho uyothatha khona imali ama-ATM. Wawulezinanzela ingale mva wawuthatha imali leyana noma sisiphi isikhathi. Abantu isikhathi lengxenye kube kunjalo le ngamfu uyothatha imali yami ngontambama ngo-8 ngiyitholi. Kodwa kathesi ungananzela emabhenki leyo mali ikhanya iyaphela. Ibhenki ngavele ivalwa kuthatha isikhathi esinganani, ATM yangasasebenza. ATM kuyavala ngithatha imali yami noba yisiphi isikhathi. Ngafuna ukuhambe kusuku ngithole imali yami ekuseni ngithole imali yami.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umqoqo wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU. Sixoxe laye ekwabulawayo. Siphinde sakhuluma lomnumzana Bulisani Ncube, ingcweti ecubungula ezomnotho welizwe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amazwi abantu abavele bewakhanyele akhanye esapota ukungena kwaMnangagwa atsho lokuthi hayi sizancedisa iZimbabwe. Khonokho nje yikho kwenze kwaba lokutshintsha lokokuma ikakhulu emalini. Ngeke sithi zomnotho bezime kuhle hayi emalini. Isizathu why bebefuna ukuthi bahlale besitoke ama-US dollar yikuthi bethi akwazi ukuthi kuzakwenzakala kusasa. But ngenxa yokuphuma kukamgabelo kungena kuthi kusuke kwaba le possibility of a better future and isimo semali. Angeke ngithi somnotho, isimo semali.
Manje abantu bengabona nini ukuguquka komnotho welizwe wonke nje kungasela ndwendwe emabhanga intengo yempahla isiyehlile?
Bengihlala ngikhuluma ukuthi hayi ukusebenzisa i-US dollar kuleli lizwe kwaba kuhle ngo-2009 naphanda ngoba kwanelisa ukustabiliza kwanzinzisa intengo. As long as sisebenzisa i-US dollar leli akusoze kube le economic progress akungeki. Okungenzakala yikuthi upresident omutsha kabinethi yakhe entsha bahlale phansi bathathe isinqumo sokuthi hayi i-US dollar izasebenza njengoba isebenza eZambia, eBotswana, eNamibia, eSouth Africa, leMozambique ukuthi iyabe igcine e-reserve bank isebenza ukuthenga izinto phandle. Bese besithi kwele Zimbabwe ukuze kube lula ukuthi kwenziwe basebenzise irandi. Bond note bayikhiphe. That way izinto zizaqalisa ukuthi zimove. Ukuthi i-weak economy surrounded by strong economy isebenzise a strong and international currency ukwenza ukuthi ku-attract abakubiza nesithiwa bethi ngama-international arbitrageurs and rent seekers. Okwenza ukuthi umuntu olamapula akhe eBotswana achaphe abuye ezodinga amadola ngoba atholakala lula kulokuthi awathole amapula eBotswana ukwenza njalo umuntu eseZambia, umuntu eseMozambique, umuntu oseSouth Africa. Ikakhulu nxa kuyukuthi bayavunyelwa ukusebenzisa amavisa lama masakhadi. Uzakhumbula ukuthi nge-visa card umuntu bekwanisa ukuthi ahambe ku-ATM ngelanga siya withdraw 3,000.
Lo ngumnumzana Bulisani Ncube, ingcwethi ecobongula ezomnotho welizwe, sixoxelaye ekobulawayo. Leza imbono kahulumende weMelika.
Kulobudlelwano obuqinileyo phakathi kwelizwe leMelika leTunisia okunjengokulwisana lamalwecacha lokuthuthukisa umnotho kaZulu. Ubudlelwano lobu obuleminyaka engamakhulu amabili 200 years baqalisa ilizwe leTunisia lize libe ngolokuqala ukuncoma uzibuse weMelika. Kuzenjalo ngomnyaka ka-1965 eleTunisia lize libe lozibuse, ilizwe leMelika lakuncoma kakhulu lokhu lisithi lenze kahle laphinda lavula amahofisi alo kulelo lizwe. UJohn Sullivan, umsekeli womkhokheli wohlangothi lukahulumende oludlelana lamanye amazwe olwe-State Department, uthi ubudlelwano bamazwe la buqhubekela phambili. Uthi eleMelika livumelana lenyathelo elathathwa ngabanye abantu ngomnyaka ka-2011 eTunisia abangena ezidaladini besithi bafuna kube lenkululeko kulelo lizwe, njalo abantu kumele bakhulume abakufisayo. EleMelika lithi okwamanje lincedisa ilizwe leTunisia ukuthi libe lenhlangothi zikahulumende eziqinileyo ezilakho ukwenza ukuthi kube lokukhululeka okufunwa nguZulu. Kusukela ngomnyaka ka-2017, eleMelika selinike ilizwe leTunisia izigidi ezedlula amakhulu amabili amadola, $204 million, yokuthuthukisa umnotho kanye lebutho. USullivan usanda kwenza umhlangano lomunye wakhe wakwele Tunisia obuhlolisisa indlela okungathuthukiswa ngayo umnotho weTunisia lokunye okufanayo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Sinja siyamluma silethemba likholisile luzwa ngapha emsakazweni we Studio 7. Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inkokheli zebutho zabuzisisa unkosikazi Grace Mugabe ukuthi wayesitshoni ngamazwi akhe ayechothoza ibutho. Umongameli Mnangagwa uthi abafihla imali phandle kwelizwe bazaxolela bengayiletha elizweni kungakedluli inyanga ezimbili. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.